Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 2 Nkwenkwezi 2024 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe wazise izolo ukuba kulabantwana abangamachumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi okuhambelana lemisebenzi abayenzayo. Isigaba seFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende wazise izolo ukuba kulabantwana abangamachumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana yabulenjini e-X esithi abantwana laba ngabakholo lwesipostoli olingavumela abantwana ukuthi bahlatshwe loba kuthontiselwa imithi yokubavikela emikhuhlaneni. Udaba lokubikwa luphume ngemva kokuba elinye ilunga lebandlaleli ligijimisele abantwana abane esibhedlela seKaroi, ababili batholakala belomkhuhlane wendingindi, abanye ababili batholakala belomkhuhlane wamatitiyane. Ingcwethi zithi abantwana abaningi abokholo lwesipostoli basengozini njengoba bengavumeli ukuhlabisa abantwana. Ngomnyaka ka-2022 abantwana bedlula ikhulu lengxenye 157 babulawa yilo mkhuhlane owahlasela abedlula inkulungwane ezimbili i-2000. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lomgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle umnumzana Daniel Molokele.
Kubuhlungu ukuzwa ukuthi abantwana sebephelile ngomkhuhlane lowo. It's very unfortunate ukuthi kulodaba olunje and we are very disappointed.
Pho umbiko elilawo kuhulumende kumbe labo abakhokhela uhlangothi lweze mpila kahle ngothini ngalesi sikhathi sibona ukuthi kulabantwana abafileyo ngenxa yokungaqakathekiswa kokuhlatshwa amajekiseni ikakhulu yilabo abokholo lwesipostoli.
We call upon the government of Zimbabwe to step up our efforts to protect our children. No child should die from measles. In fact, in other countries that still have measles.
Udubo lolu ayisikho kwakuqala ukuthi lwenzakale ngomnyaka ka-2022 kulabantwana abedlula bona i-150 ababulawa njalo yilo mkhuhlane. Yiwaphi amanyathelo eliwathathwa njengekomiti ukuthi lenqabele ukuqhubekela phambili okodubo olunje?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi abantwana sebephelela ngomkhuhlane lowo. Sikhangelela ukuthi sizoba nomhlango maduzane lo Minister of Health. Ngeyinye yezindaba esizakhuluma layo ukuthi size ukuthi amanyathelo abalawo njengeministry yokuvikela ukuthi abantwana bengakhoyi besifa imizamo yabo njengeministry. Ngemva kokuzwa lokho kuyakhulunywa yiminister kumbe yiministry, sizabona thina njengecommittee sizathatha amanyathelo.
Umnumzana Daniel Molokele ngumgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempila kahle ubexoxa ecingweni leStudio 7. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi okuhambelana lemisebenzi abayenzayo. Abanye bakhala ngokuthi babhekane lenzondano evela kuzizalwane zamazwe abahlala kuwo. Intatheli izindaba eStudio 7, umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Kulezi zizalwane zakwele Zimbabwe ezininge zachaphela emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana, lamanye. Kuthi njalo abanye bayaphetsheya kolwandle emazweni agoqela leBhilithani, Melika, Australia, Canada, lamanye ngesikhathi bengathola amathuba emisebenzi eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Umnumzana Mkhululi Moyo ungomunye wabaningi benzalo eZimbabwe yachapha umncele yangena kwele Botswana isiyadinga kokuziphilisa. Umoyo uthi noma nje kuphileka phandle kwelizwe uma uqathaniswa lekhaya kukhona okubahlupha.
Kule inye ingqondo engesi ngengayizwa ikakhulu abantu abasebenza ezindlini lapha. Thola ukuthi amakhiwa abo ababavumeli ukuthi bethathe amakhiwa.
Lo ngumbono njalo wethu lo nkosazana Simanga Dube ohlala eHabron yena othi ezindlini kunzima ngenxa yokuthi abavunyelwa ukuthatha ikhefu njalo kabakwazi ukuthi bangaphanyeka ngaphi isikhalazo ezinje.
Nxa kungama holidays abaningi kabachayisi ngendlela zokuthi amaboss abe batshela ukuthi ama holidays lawa ngabatswana.
Ezinye isikhalazwe ukuthi abaqhathi abafuni ukuhlawuleyo iholo eliqondileyo kumbeli kusivumelwano ikakhulu kulabo abangala maphepha ukusebenza kwele Botswana. Umsekeli womeli weofisi yeZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Witness Ngwenya, usanda kutshela umsakazi weStudio 7 ukuthi baphethe indaba ezitsheniwe zabantu bekhaya abakhonona ngesiphathu esingalunganga ezandleni zabaqhathi elizweni lelo.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi. Sibhalelwa ngabantu bekhala kakhulu ukuthi wonkona balenkinga yokungabhadalwa.
Uhulumende weSouth Africa uphezulu kwemizamo yokuqinisa imithetho yokuthola amaphepha okuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe okuzavalela phandle iningi labeZimbabwe. Isikhulumisi senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi ikakhulu abanye lancwadi zokusebenza eSouth Africa yibo abathwele gadalala.
Ikakhulu izisebenzi lezi ezisebenza emaplazini, emisebenzi yezindlini, ama-domestic workers.
Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula isigidi ezine babasebenza ngaphandle kwelizwe lifuqwa ukuswelakala kwemsebenzi ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Kule ngcwethi kwezombusazwe lezenotho ezithi ibandla lezano PF selisebenzisa zonke indlela zokuqhubekela phambili libusa ilizwe ikakhulu ekulungiseni imali entsha efana lehlobo lwebond, amabiera checks, ama RTGS leZimbabwe gold kumbe iZig. Bathi konke lokhu kwenzelwa ukuba lingasuswa embusweni. Zithi kumele bengakwenzi lokhu ngoba kubhidliza umnotho welizwe. Abakubandla libusayo bathi akwenzakali ukuba kwehlukanise umbuso walo lezomnotho okugoqela ukudinda imali entsha yelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions kanye lomnumzana Patson Sivanda okubandla leZANU PF. Ungwenya usungula lengxoxo.
Iqhathe elingisibe kwazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lifanele libe le mali yalo. Kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende wethu nebhenki sesikhulu babe nengqondo yokuthi bengaze bahlanganisa imithetho yemali kumbe i-monetary policy nezinto zomhlangano wezami, ngoba yikho kuzaphambanisa-ke ivalu yemali nxa sebebhidliza-ke imnotho besenza ama-programs e-politics sebedinda imali eneninyeni. Akuqonde kakhesi ukuthi ukuze sibe lethemba lamaziki kakube nebhenki elizimele lodwa lingaze lavoxa izinto zemali lalokho ohambelana lombuso welizwe. Yinto nakutho okwakhathesi.
Yes, ibuye kuyo sibantu yamuza lapho ngwenyu yatho ukuthi lapha kumelanga kuhlanganiswe inhlelo zezanu lakhonoko ukuthi kudinde imali kwagcina kuphambanisa ivili leziki yena leyi. Ungathini khonapho?
Angazi-ke nxa sowumnotho wezanu ingwenya usithela ukuthi umnotho wezanu uthi nxa isiqinu sezanu nxa sikhuluma ngemali sikhuluma ngendaba zelizwe usengenisa ngaphi izanu. Izanu iyabusa angithinga imali yezanu yena eyikhangela ngokuthi ngoba iyimali kuseyizanu umbuso wezanu vele yebusayo kusukisela ngo-1980 nakhani lakho lokho vele iyabusa izibuse naye ibuse le mali zonke zakhe ena kamele iqinise sifuna njengelizwe ukuthi ke sivule ikhedi elitsha sivule siyenze into ezaphumelelisa ilizwe singabe lokho sibuyela ezanu ini ha-a asibe simene ukuthi kuthiwa ngoba lokho ngezanu ngoba la engenze kanjalo izanu ngathi ungungene angayala athi angitho ngwenya ngoba izanu sithe ngungene inqayefe salizigi kuthiwa nokuzala ena ilizwe lakhe uyaliyala izidino lezimbabwe asiyamukeleni yiyo nalesi khona esiqalisiwe njengongwenya abe ngumuntu othi iya nasi imali ake siyisapotenini sisonke njengamazimbabwen so kubuyela umbutho wezanu yikho lapho kusibulala khona njengezimbabwe ngoba thina sesa-indoctrinator kwathiwa kumele sithinte sithinte umbutho sithinte sithithe izanu izanu kayinaproblem
ngwenya ngena khonapho
kuthi uthi uvele isiqanda kazi khange ngikhulumileyo ungasikhangelisise inyawo uthi yaqalela ngaphi uGideon Gono lo John Mangunda basuka abantu behlanganisa i-monetary policy lama-program ama-political programs ezanu i-mechanization or extra that can I quasi fiscal expenditure kuthengwa izimali zidingwa kuthengwa amabhasi ezupko ayethwala abantu bezanu mina ngithi khona hathi asisoze sikhangele khona ngithe khona mina imali amaziki nxa ibhenki i-reserve bank yezimbabwe ingazimela iyodwa kungaze kwahlanganiswa ama-monetary policy lama-programs ama-political programs ezanu ngoba ye loba engazi athi yena hhayi zithiyeni i-programu ezanu le-monetary policy kodwa izanu phela yilo iqembu elibusayo so kungaba lama-temptation okuthi bainde imali befinansa ama-programs ezanu vele wathi uGideon Gono la wazi ukuthi wavuma bafowethu wathi i-elephant in the room yi-political problem so kungaze iqahlaniswe ukuthi kule-monetary policy e-independent lamazanu pilot programs a-independent hhayi ngibona ngathi iziphi ngaba lelosisinde esihle
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya ngena khonapho-ke mdaweni
inyamuzi uphuma ama-monetary policies izanu tef njengibusa but yena ukhuluma ngama-policies aphi nxa esekhuluma ngabo from independence independence sivele siyayazi sonke sazalwa sonke ngo-1980 sase sizele kwayenzeka kwayenzeka kwakusenzakalayo kathesi sikhuluma nge-monetary policies ezisekela izidi sure or bond or a TVS sabeloko sibhetha ngabo ukuthi heyi business yebona ye kwehlula babheja babebhejana shoukuthile ayisozi iwe le ayisozi iwe le ayisozi iwe le sidi yangikhona sesilaba umkhonazi labo asebesisiza kwanjani akuvumi khonapho mina ngithi asisebenze nini kube nini izidi imali lathi sibe ngabantu esithi zathi siphila baba le mali esebenzayo elizweni yiwa manje imali leyo zabaleko sithi kwabo nabo zigqoko nabo rtds abangasebenzanga vela kusebenzi nxa kungasebenzi iphela kuenzenakusela muntu ezayisebenza iyomali imali yezimbabwe ngeyezimbabwe ngeyelizwe lethu nakha sithini sathi siphila sathiya sokule mali esebenzayo
lo ngumnumzana Patson Sibanda okubandla lezano PF lo mnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Embikweni ewethule ngomnyaka ka-2023 inhlanganiso ye-Transparency International ithe amazwe amanengi awe-Afrika ayehluleka ukulwisana lenkohlakalo. Amazwe la agoqela eleGhana lapho ugatsha lwe-Commission on Human Rights and Administrative Justice oluthi imali kahulumende engaba yisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20% iyebiwa. Inhlanganiso ezizimeleyo sezingena emkhankasweni wokuqeda inkohlakalo le. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7 ehumutsha udaba esilethulelwe ngu-Isaac Galetzi ngesiNgisi ese-Accra.
Intatheli zindaba zakwele Ghana ezisebenzela iphephandaba le-Fourth Estate lona eliphansi kwenhlanganiso ye-Media Foundation for West Africa zihlela udaba lophenyo oluzaveza imfihlo. Umhleli waleli phephandaba uKofi Ntshiel uthi,
"We work with Ghanaians, we work with sort of Western boys.
Sisebenza labantu baseGhana abasinikeza imfihlo. Sikhangela udaba sijule ngalo. Sibe sesilwethula enkundleni zobulembu be-internet. Siludinde, silufake ku-YouTube kumbe senze i-documentary."
Iphephandaba leli lethula indaba eziphathelane lenkohlakalo kusukela lisungulwa ngomnyaka ka-2021. Selethule izindaba eziningi eziveza sobala imisebenzi yokungethembeki. Olunye lwendaba lezi ludaba lokuchaya impahla yeziphathamandla zikahulumende kulandela ukwethulwa komlayo owawuphoqa ukuthi zivezele umphakathi impahla yazo. I-Fourth Estate yakhweza lolu daba ku-Commission on Human Rights and Administrative Justice yakwele Ghana yona eyavula uphenyo. U-Ntshiel uthi,
"So when we did that story,
ekwethuleni kwethu lolu daba iziphathamandla zikahulumende ezingamakhulu phose amathathu 294 zahle zaphuthuma zaveza impahla yazo. Ukuphuma kwabo egcekeni kwathumela umlayezo omuhle kuziphathamandla zikahulumende."
Abakhankasela ukulwisana lokungethembeki eGhana bathi inkohlakalo isibhahile. Lanxa nje ilizwe lethule umkhankaso we-National Anti-Corruption Action Plan okuluhlelo lokulwisana lokungethembeki. Unkosikazi Awelena Ada ngumqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative.
The National Anti-Corruption Action Plan.
Uhlelo lwe-National Anti-Corruption Action Plan lwalusipha umlando wokulwisana lenkohlakalo, kodwa uzananzelela ukuthi kulamaphutha amaningi angakhangelwayo, ngakho lokhu kubangela ukuthi umkhankaso lo ube nzima.
Amanye alawo maphutha agoqela imithetho engelahlonzi evimba umsebenzi wengatsha zikahulumende ezilomlando wokuphenya lokubopha iziphathamandla zikahulumende ezingethembekanga. Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Center for Democratic Development, ECDD, zigcwalisa leso sikhala ngokwenza lumsebenzi. Ngo-2017, inhlanganiso le yasungula uhlelo lwe-Corruption Watch Project ngenjongo yokwehlisa inkohlakalo kungatsha zikahulumende ngokubamba iqhaza lomphakathi. UKojo Pumpuni Asante ngumqondisi we-Advocacy and Policy Engagement ku-CDD.
We are able to do original investigations.
Sienelisa ukwenza uphenyo olujulileyo. Silentatheli izindaba ezifundelela umsebenzi. Siyazama njalo ukuphenya indaba esicabanga ukuthi aziphenywanga ngokujulileyo. Sibuye sivuselele njalo lezi ndaba eziyabe sezafakwa eceleni abantu bakhohlwa ngazo.
Umkhankaso we-Center for Democratic Development eminyakeni engamachumi edluleyo ukhanya uphumelela. U-Asante uthi,
"We didn't want
besingafuni ukuthi abantu bakhohlwe nje ngodaba lwenkohlakalo. Besifuna ukuthi luhlale lusemgondweni yabantu babekwazi ukuthi kumele siqhubeke sisilwa ngokungethembeki, ngoba siyakunanzelela ukuthi abantu sebebona njengathi inkohlakalo yinto ejwayelekileyo."
Kungenxa yenhlanganiso ezizimeleyo ezifana lale ukuthi umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uhlala usemqondweni kaZulu ngaso sonke isikhathi. Umqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative, uMary Awelena Ada, uthi,
"Both as anti-corruption and governance,
ababona ngokulwisana lenkohlakalo sebenze umsebenzi omkhulu, sebenze uphenyo oluveza ukuthi inkohlakalo ibhahile njalo kudingeka ukuzimisela ukuthi siqede.
I-Transparency International ithi eminyakeni emine edluleyo umkhankaso wokulwisana lokungethembeki kweleGhana udlalela ndawonye nje kawuyindawo. Nyakenye ilizwe leli akula mklomelo lowodwa eliwutholileyo oveza ukuthi lilwa lenkohlakalo. Lokhu ngokwesine iminyaka ilandelana. Phakathi kwamazwe angamakhulu phose amabili 108 eleGhana likuzinga lamachumi ayisikhombisa 70 kundaba zenkohlakalo. Ingcwethi zithi ukuboshwa kweziphathamandla eziphatheka kumsebenzi yokungethembeki kungaba yinto emqoka ekuqedeni lolu dubo. Udaba lolu siluphiwe ngesiNgisi intatheli yeVoice of America uIsaac Kalezi ekweleGhana lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo.
Okwenzakala eMelika. Isigaba eseFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Ngumkhankaso okhethwa lokudinga umongameli lwalonyaka owayengumongameli umnumzana Donald Trump uvikela umbono wakhe okuthi izigaba ziphiwe amandla okukhetha ukuthi udaba lokukhipha isisu luphathwe njani. Umongameli Joe Biden uthi ukupha izigaba lomthwalo kufaka omama engozini. USkott Stearns OFOA usiqoqele lolu daba esilwethulelwa kuStudio 7 ngoChris Gande.
Umkhankaso kaBiden ufaka udaba lwelungelo lokuzala emqoka. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris ukhankase esigabeni seFlorida ngelanga lomthetho oqale ngalo.
This is a fight for freedom. The fundamental freedom to make decisions. Le
impi yenkululeko isiqoqoqela sokuzikhethela ukuthi umuntu ufuna ukwenzani ngomzimba wakhe.
Umthetho omutsha wesigaba seFlorida ngomunye wemithetho oncindezelayo osubangele ukuthi kube lemizamo yokufaka loludaba emaphepheni okuvota ukuze kube lomthetho kusekelo sombuso walesi sigaba. Izigaba zeMelika zibumba imithetho yokukhipha izisu ngoba umthetho owethulwa ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme wesula imithetho yesizwe eyayivimba ukuthi izigaba zingathathi amanyathelo ngodaba lokususa izisu. UTrump wakhetha abahluli abathathu kulabo abayisithupha abagenqula lumthetho okubangela ukuthi uHarris athi kumele abavoti bamjezise uTrump ngalokho.
Across our nation, we witness a full-on.
Elizweni jikelele sibona izigaba ngezigaba zelizwe zihlaselwa phezu kodaba lwelungelo lokuzithwala kumbe ukususa isisu.
Former President Donald Trump did this.
Lanxa uTrump esithi umthetho omutsha weFlorida ulukhuni, uyake aziqhenye ngodaba lokuthi izigaba zizithathele amanyathelo kudaba lokukhipha izisu. Intando kaZulu uchasise enkundleni yakhe ukuxhumana ngenyanga edluleyo.
These states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be.
Izigaba zizaba sezehlukene, ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo, ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo, yikho okuzakwenzakala. Okusalayo yikuthi intando kaZulu, kumele ulandele okusenhliziyweni yakho, kwesinye isikhathi okukholo lwakho.
Kwesinye isibhedlela eFort Pierce esigabeni seFlorida, esinye isigulane sithi sesabela ukuthi umthetho omutsha uzabangela ukufa kwabesifazane abasakhulayo.
I think it means a lot more deaths.
Ibona ukubhubha kwabaningi impela ngoba amaviki ayisithupha awamaningi. Yazi ukususa izisu sokuzenziwa insitha kuyabe kungalunganga.
Phandle kwamakilinika asusa izisu, abalwela ilungelo lokuthi kungazavunyelwa ukususa isisu, bayazama ukukhuluma labangena phakathi kwalezindawo. UThami Hall uyalandisa.
And a lot of girls don't even know they're pregnant.
Amantombazana amaningi ayabe engazi ukuthi azithwele kuze kufike amaviki ayisithupha. Bacabanga ukuthi abazithwalanga kuze kwedlule inyanga.
Be seen 2 different days.
Lanxa ukumisa ukususa isisu kusipha idlabuzane abavoti bebandla lama Republicans, uTrump uyakwazi ukuthi lolu ludaba oluqakathekileyo kukhetho lokudinga umongameli olulababili abanguchiki lobhanqa.
Always go by your heart, but we must win. We have to win.
Izigaba zizaba sezehlukene. Ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo. Ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo. Yikho okuzakwenzakala. Okusalayo ikuthi intando kaZulu.
UHarris uthi abanye bakaTrump abakubandla lama Republicans abakudalile Congress bafuna kumiswe ukususa isisu elizweni jikelele. UTrump uthi akunjalo ngoba izigaba sezingazikhethela ukuthi zithathe inyathelo bani. Lolu daba lulotshwe yintatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns. Lalethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Sobe isikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Instead ukuthi bethengele abantu ukudla, bezama ukuthi besize belungise imigwaqo, belungise izikolo. Othi wenka baye Iran. Iran uyakwenza ukuthi wenka. Abantu babulaya indlala ekhaya la. Abantu balala bengadlala. Kodwa balesikhathi sokuthi bavakathi bezalise imali bengela nto abayilandayo. Manje kulandwa izikhali zokuyadinga ukuthi kubulawe laba bantu abaselizweni. Akula government endi. Ehlala icaba ngokubulala abantu kuphela. Engela sizo kibo ecaba ukuthi babulala. Yinto ezakalayo. Uthi wenka kade efunani Iran. Ongatsho nje ukuthi into kade ilande Iran obuye etshela abantwana bezibakwa abalala bengadlanga ukuthi uthole lokhu kade efuna lokhu yini.
Mina ngifisa ukuthi ngiphendule lubaba osekhuluma ngokuthi uChami sasethengiwe namuhla, kanti izolo uChabangwe senza konke lokhu bengayo. Usebona uChamisa uChiwenga ukuhamba kwake kuChamisa umbizile yini, uhamba yedwa yini? Hayi bakithi, akeni sibe ningabantu, siyekele lokhu okutshona. Sidinga nje ukungolonga impilo yabantu bezimbahwe nxa yokungazwisisi kwenu. Namina ngezani yalo lo Chabangwana nachiyane lo Chamisa ukhuluma sunganyoka ukhuluma
Studio 7. Studio 7, hayi ngiyacela ke, ngiyasengizicelela abantu benkosi, ngiyathanda uhlelo kodwa ke angazi yini ama voice note yami ingafundwa. Sengifake ngafaka izinzima, nami ngumuntu wezimbabwe. Hawu, ake nami ngizwakale phela ngiphawula ngezwe lami leselifile. Kodwa into engifuna engiphezupayo laphana ukuthi njengoba imali seyikhona lapho, into engifuna nje ukuyikhuluma ukuthi uhulumende uyenza kahle mayezabopha osiphathelene. Into ebengiyifuna ukuthi imali okuzithembakale ukuthi mayitholakale kumakhethi nayo idayiseka. Uzabona ukuthi izwe ilivusa maye ngadayiseka impela kumakhethi nayo ibonakale kumakhethi ukuthi uyakhona ukuthi uyithenge, siyithenge. Awu, singabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyela inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo Live Talk namhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama, lapho sixoxa labesifazane sisiza imibono yabo ngemali entsha esanda kwethulwa elizweni eZimbabwe Gold kumbe ZiG. Ebezikhokhela namhlanje uhulumende wezise ukuthi kulabantwana abangamashumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi. Okwanamhlanje silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.